Okukhulu okubanga ngababili laba ludaba lokuqhatshwa komele abe ngu-town clerk kumunicipala weHarare umnumzana James Mshure ebekwa umlando umanyenyeni wokungalandeli ngokugcweleyo konke okumele kulandelwe anduba kuqhatshwe umuntu kuleso sikhundla. Ngasikhathi sinye umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe liqoqa ukuthathela ukasukwere amanyathelo okumusa emthethwandaba we-High Court ngoba esefuna ukuzifakela eyakhe inkokheli yedolobho leHarare kulaleyo eyakhethwa nguZulu. UTsvangirai utsho lokhu emhlanganweni lentathelizindaba emahofisini akhe aweHarvest House eHarare. Utshengise ukukhathazeka phezu kokwenza kukakasukwere kudaba lokuqhatshwa komele abe ngu-town clerk kumunicipala weHarare umnumzana James Mshure ngemva kokuthiya umsebenzi kamnumzana Thendai Mahachi nyakenye.
In view of the minister's threats to the council in the Harare, the MDC is mounting an urgent application to the High Court.
Ibandla le-MDCT lizakhweza lolu daba emthethwandaba ngemva kwalokho kwethusela kukamunicipala ngumphathintambo wezokulondolozwa kwezabelo nokuthuthukiswa kwawo ukuvimba lelo nyathelo kanye lokulondoloza umunicipala owakhethwa nguZulu. Abe-MDC sebediniwe ukwenza kwenkokelo ezingahloniphi isisekelo sombuso esikhona ziziphatha ingani ilizwe livele lingelamithetho.
Wengeza uTsvangirai ethi abebandla lakhe bakhathazekile ngenkokheli yeZANU-PF ekuhulumende eqhubeka ingalandeli isisekelo sombuso esavela kuZulu.
The basis of all progress and stability is founded on the rule of law, the independence of the judiciary, and adherence to the
president. Isiqokoqela sombuso uqobo yikuba ilandele imithetho, ukuzimela kwabathumisa amacala, kanye lokulandelwa kwesisekelo sombuso. Akukho mbuso ongaphumelela nxa kungalandelwanga lokho. Kungakho eZimbabwe lithembele kukho. Simzwile umkhokheli wabakubutho uGeneral Chiwenga ekubeka mgceke ukuba bavela kuZANU-PF njalo lokuba yibona banini balelo bandla okuyinto ephambana lesisekelo sombuso.
Wakhuthaza umongameli Robert Mugabe ukuba atshele inkokheli yakhe ukuba ilandele isisekelo sombuso. Wagqiba inkulumo yakhe uTsvangirai ethi akumelanga kube ngumphathintambo wezabelo lamadolobho okhalazayo nxa kuyikuthi kukhona okwaphosisekayo ekuqhatshweni kukanobhala kamunicipala. Kumele kube yi-local council board eyenza lokho, hatshi ukasukwere. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.